esiyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Amabhinki kukhanya asedemandi ke engenebiyo ukuthi banika abantu, yikho besebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu bangawithdraw imali edlula i-$500.
Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele ukwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu sikhathi sinye kumakhulu amahlanu amadola i-$500 kuphela.
Apha eZimbabwe i-group yona leyo abantu vela ayikhangelwa. Singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu, kala ama-facilities okuthi abantu abalokukhoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanyango khona akakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalokukhoga baziyenzele.
Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelede nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Development Fund kabanelisi ukuyibuyisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni. Lanxa uhulumende esithi uzulu engazihluphi kangaka ngalolu dubo, amabhanga wabika esehlise inani lemali engathathwa ibhanga ngelanga isukela ku-$1,200 ngelanga isiya ku-$500 kuphela. Ababikwa behlaselwe kakhulu ngalolu dubo ngabalima igwayi abakade bephiwa imali yabo khonapho khonapho kodwa kathese sekumele baye emabhanga wona angela mali. Abanye abakhulumele Studio 7 eHarare lakobulawayo bathi sekunzima ukuthola imali ngoba eminye imitshina yemali eyama-ATM kayisela mali. Omunye ongafuna ukuzibetha ngegama utshele Studio 7 ukuthi ubefuna ukuthatha i-$1,000 ebhanga leHarare watshelwa ukuthi kumele aqale abhalele ibhanga leli ecela ukuphiwa limali. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi udubo lokusilela kwemali lolu solutshiye abaningi bese sabela ukuthi lungagcina lufana lolweminyaka edluleyo.
Elizweni lakithi eZimbabwe lapha sokunohlupho lwemali, amabhinki kukhanya asedemandi ke engenebiyo ukuthi banika abantu, yikho besebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu bangawithdraw imali edlula i-$500. Kukhanya sekuyinto ende kakhulu esikhona okuthi abantu sebethule nzima nxa kulezi mali ezithile kumele bezibhadala kwezinye indawo ngoba sebenika i-$500 ngelanga i-maximum.
Khona kungakafaki umgoqona lowo bekutholakala malini ngelanga?
Hayi, ngelanga umuntu ebethathwa njeyane lethi ukuthi ayithathe ngaphandle nxa isiningi kakhulu ngama-1,000 bese kumele abhukhele ebhenki yakhe. Kodwa-ke hhayi sibithatheka sikuli mali bengahluphi, sithatha over ama-1,500 bekungakhathali. Kodwa-ke kathesi hhayi sekufunakala ukuthi umuntu athathe i-500 kuphela. Kungani kuloku nzimanyana sibili sesithuka sesikhumbula iminyaka ka-2008.
Kanti yona imali esilelayo ngeyiphi, ngama-US dollars kumbe konke lamaranzi lamapula lamayeni konke lokho okusetshenziswayo lakho kutholakala?
Imali ehluphayo kakhulu-ke yi-US dollar. Sizananzelela ukuthi eZimbabwe ngokuwa kwerandi akusela bantu abafuna irandi, ama-individuals abasayifuni, amakhampani kabasayifuni. Irandi-ke kukhanya hayi khona emabhenki kayihluphi, ikanti nepula lala wafika ndawo futhi ayelifunakala khona ebhenki likhona kalihluphi. Imali ehluphayo i-US dollar, i-American dollar yimali ekhathazayo sibili ngoba yiyesebenzisa izindawo zonke lezi ezinye ungena abasazifuni nje ngenxathi i-multi-currency country. Kodwa-ke kathesi kukhanya imali esebenzayo i-US dollar eziningi lezi hhayi abasazifuni.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo ngoba behlala bechiwa phandle esikhathi sonke lapho kuhlelwa inhlelo zentuthuko ezifana lolwe Zimaset. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le ngenye imibono ephume emhlanganweni wokubonisana phezu kokungenziwa ekulungisiseni inkinga ezibhekane labaphila lobugoga owenzelwe emahofisini ommeli weMelika eZimbabwe kuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu olwePublic Affairs. Umqondisi enhlanganisweni ye-Endless Possibilities eyingcwethi kwezomnotho ephila lobugoga laye uMnumzana Edmore Masendeke utshele lumhlangano ukuba kumqoka ukuba bakhunjulwe lapho kusakhiwa ukuze zibe yizakhiwo abangazihamba lula.
Emadolobheni kulapho uZulu ahlangana khona ephana amacebo kwezomnotho kanye lokuphatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa kiwo ukuzilibazisa lokunye. Kodwa abagogekileyo laba bathiwa ngaphandle kikho konke lokhu ngoba isimo salamadolobho singabavumeli ukuphatheka kwabo.
Omunye wabacebisi babontanga enhlanganisweni ye-World Federation of United Nations Association uMnumzana Macleo Mafumo uthi kuyinto emkhathazayo yena labanye ukuba baqhubeka bechiwa ngaphandle abalobugoga lanxa imithetho lenhlelo zokubathuthukisa zikhona kodwa zingalandelwa.
Lapha eZimbabwe igroup yonale abantu vele ayikhangelwa. Singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu, kala ama-facilities okuthi abantu abalobugoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanye angkhona kakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalobugoga baziyenzele. Njene singabona nje i-population yangkhona, even abantu abathengisayo abaningi abakugoga, indawo zangkhona abazithengisela khona, yikho khona kuyabe kulamakhombe ayabe gijima indawo zonke, yikho khona kula bantu ababe gijimisa ngamapolisa badlula lakhonapho kulabantu abawukhokha. So nxa sibakhangele emaphepheni, yes, kukhona ukuthi sifuna ukuthi sibancedise, but nxa sizikhangela kwiindawo ze-implementation akula anything okwenzayo ngendaba yabantu abalokukhokha.
Uvumelana lo mbono othi kuyingozi ukubachiya ngaphandle abalobugoga laba kunhlelo zomnotho ezimqoka umafumo athi ziqhutshwa nguhulumende ngenjongo yokuthuthukisa impilo kaZulu.
Mina ngibona iproblemu yangikhona ukuthi abantu abamelela abantu abalokukhoka abasiba abantu ababefesa iproblemu yonaleyo. Kuyabe kufanele ukuthi umuntu olokukhoka abe umuntu omelela khona izikhaliso zabantu abalokukhoka, but nxa kungela khonokho manje ibridge yangikhona ukuyivala kwangikhona kuyahlupha, because umuntu omelelayo abantu banaloko azwisisi ama-concerns alabantu banalawo direct.
Iningi labaphila lobugoga ebelikulo mhlangano liyavumelana ukuba kumele babe khona ababamelayo ngokwaneleyo emadale wonke ePhalamende aweSenate laku House of Assembly, njalo kube ngabantu abagogekileyo njengoba bezazizwisisa ngcono inkinga okukhulunywa ngazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa, abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Amankampani lenkokheli yamazwe omhlaba athithibele kulandela ukwethulwa kwamaphephandaba aveza ukuthi bakhona ababesisa imali emabhanga angaphandle kwamazwe abo ukuze bangabhadali imithelo ye-tax. kungcwadi ezethulwe iphephandaba leGermany elithiwa Seduces Tang incedisana lenhlanganiso yentathelo izindaba ezicubungula indaba zokungethembeki ye-International Consortium of Investigative Journalists kube lobufakazi bokuthi inkampani ezokwemba eZimbabwe iZimplus ngenye yamankampani ale mali emabhanga angaphandle kwelizwe eyafakwa ngokungekho emthethweni. Amaphepha la aphiwe igama lokuthi Panama Papers asebangele uxotshwa kwenye inkokheli embusweni. Kuthi kona amaphepha la athi inkampani yeZimplus yasungula inkampani ethiwa HR Consultancy esihlengeni se-Isle of Man. Yacela inkampani ethiwa Mossack Fonseca ukuthi ilotshwe ngokusemthethweni elizweni lonalelo ngenjongo yokubhadala iholo leziphathamandla zeZimplus. Isikhulumeli senkampani yeZimplus unkosikazi Busijindobe ulandule ukuthi inkampani yakhe ilobudlelwano lenkampani yeHR. Owake waba ngumphathi intambo wezemali umnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi nxa kuliqiniso ukuthi linkampani impela yasungula inkampani phandle kwelizwe kuyabe kumele uhulumende acubungule lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awukhona ukuthi kulendlela eziningi abantu bamabusiness abahamba ngazo besiyagcina imali zabo. Yasiza ukuthi kulabo Panama, kulabo New Jersey athi ngama offshore accounts. Ukugcina imali ngaphandle kwelizwe ayisocala, kulicala nxa ugcina imali yakhona iyimali yobudlwangudlwangu. Kumbe ugcina uvalekela imithelo kumbe imali yaneqonda leyo esithi khona yimali laundering lomunye okuthiwe. Kodwa imali ezigcinwa ngaphandle kwelizwe emabhenki angaphandle kwelizwe kulacala ezelelikhona. Sikuya ngokuthi indaba yakhona iyaziqonda zilo muntu.
Kodwa sizwa kuthiwa kulamanye amankampani agoqela enye yeZimbabwe okuthiwa khona yahambisa imali ifuna ukubalekela ukubhadala umthelo we-tax.
Ukukhona phela ukuthi nxa ukhipha imali yeZimbabwe usiyikhipha singama after tax profit uyakuyikhipha nje uyigcina nje kwelinye ilizwe iyimali ovele ingeyakho ngoba nxa iyikampani i-corporate account ikampani i-account yekampani ilama after tax lama before tax kodwa nxa usenza ethiwa yi-transfer pricing yokuthi ungahamba uyeshengisa izinto ngaphandle kwelizwe ama-remittance zakhona siwathatha siwafaka ePanama kumbe siwafaka e-New Jersey kuyabe sokulicala khonokho. So kuya yikho ngisithi mina nxa ungakhangelisisa i-account yakhona ukuthi iyahamba njani. Kodwa ngathi uqonda nelabantu umongameli abenyizwe andama-minister labanye ezele ezikhulume kuthiwa ama-public leaders abavele abafanelanga babe lama-offshore accounts ngoba yibo abayenza imithetho yezimali elizweni ukuthi ukuthi bafanele bafake imali elizweni ukwenzela ukuthi abantu babe nethemba lemithetho yakhona.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula zomnotho welizwe wexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lamhlanje kuStudio 7 kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo ababolekwa imali zenhlelo zentuthuko nguhulumende basebesehluleka kumbe kungafuni ukuzibuyisela. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sommeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe wabensundu e-African Union kwele Somalia ese-Amison sibike ukuba ngokusebenzelana lohulumende walelo lizwe sebenelise ukubulala abantu abambalwa abangamalunga yabalwa icatsha beqembu lesimoslem eledlulisa amalawulo ele Al-Shabaab esigabeni esingaengezansi kwelizwe ele Shabele abagoqela inkokheli engafika eyisithupha. Ugatsha olubona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe omhlaba solunqume ukuba uSalah Abdesalam nguye okhokhela imisebenzi yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo abekwele France lakwele Belgium. Inhlanganiso ezimele abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelede nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Fund kabanelisi ukuyibisela ngoba imali le yayiphiwa abasekeli bezanu-PF abangela khona okokuyihlawula. Amazwi la aza ngemva kokuba umphathintambo wabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Juwawo ecele abasakhulayo abelezikwelede ukuthi bazibhadale ukuze uhulumende enelise ukuvuselela isikhwama lesi ancedise abanye ontanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust umnumzana Liberty Bebe.
Ivele indlela iyifundiyane yabanjwa ngayo yayindlela yokuthi ontanga babengathungile kwamthi ukuyibisela. One, kwakungela assessment yama-projects laba befuna ukuwayenza. Two, kwakungela iqiniseko sokuthi lokho abathi bafuna ukukwenza yikho vele abafuna ukukwenza. Kodwa yayivele inikwa ngokuthi umuntu usapota liphi ibandla. Ngaleso sizathu yanikwa abantu embona ngani vele kwakungela njongo yokuthi ukubhadala. Yikho uminista kaTikwere engathi uminisi yeyouth wayesethi wonke umuntu esibekileyo ukubhadala akaxolelwe kuthengwe kuyi-learning phase. Uministi Juwawo ngesesiye sesithi hhayi abantu babasebeyekile ukubhadala kasiboneni ukuthi bayehlulekiswayo kuyini kabazama ukubhadala. Sithe sisenza i-audit kunabanye abantu abanika imali ama-adresi akhona awakho koBulawayo lapha kobhizize kuthiwa ngumuntu ohlala koBulawayo emizeyo.
Khona ngokubhidlika komnotho welizwe Bebe, nxa kuyikuthi bakhona abalesifiso sokuyibisela le mali, ubona bele khono yini lokuyithola bayibisele?
Vele ngeke bekwanise. Into ekhona ukuthi noma ubani owayezama ukuyenza kumbe kwakuyiprojekthi yenkukhu kumbe kwakuyiprojekthi yokwenzani kumbe yayingeyekhapet kumbe yayingeyani, umsimo somnotho welizwe yenza kube nzima ukuthi umuntu lo akwanise ukubhadala. Okokuqala, nxa usenza ibhizinisi uzafuna ukuthenga ama-input aleyo business, uzafuna indawo lapho ozasebenzela khona, uzaqhatha abantu ozasebenza nabo, uzadinga ukuthi ube nendleko zokuthi ukwanise ukuhamba usenza leyo business. Konke lokhu kuyayithatha imali yebhizinisi. Kodwa nxa besikhangele khathesi abantu beZimbabwe babengasoze bekwanise ukuthengisa inkukhu, abakwanisi ukuthi beyithenge inkukhu leyana. Iningi labantu bayasweleda, abakwanisi ukuthi bephinde bebhadale. So isimo somnotho welizwe laso senza kube nzima ukuthi abantu labo bakwanise ukubhadala. But asikho kodwa, ngeke sithi isimo somnotho welizwe kuphela esenza bengakwanisi. Kulezinye izizathu zokuthi vele benikwa iningi lalabo bantu babenikwa bengayithiwo bantu abalenjongo yokubhadala ngoba babenikwa kusiya ngokuthi bami ngaluphi uhlangothi lwezombusazwe.
Alo-ke ngumnumzana Liberty Bebe, umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo e-National Youth Development Trust, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwethe connection sikhangela amazwi kamphathintambo obona ngezabasakhulayo umnumzana Patrick Juwawo. Yena othi ontanga abaphiwa imali yokuzithuthukisa nguhulumende kumele bayihlawule. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo lilami owenu uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende uphakathi kokuguqula imithetho lendlela zokuvota ezisebenzisa imitshina yakulezinsuku ye-biometric voting system, kodwa uZulu ulokusola ukuthize ngoba isithi ezomnotho welizwe yazimanga kahle njalo abezomvikela bayaphatheka kwezokukhetha kukhetho okungabangela ukuba impumela yokhetho ingemukelwa. Okunengasikuzweni kunompumelelo moyo esiphaloludaba ekoBulawayo.
Udaba lokusebenzisa indlela entsha yokuvota olusegudwini koBulawayo Ngoluthiwa ngesilungu yi-biometric voting system. Le indlela okusetshenziswa isithupha kumbe inhlamvu zamehlo ukubonakalisa ukuthi umuntu sevotile njalo kanyeke aphinde. Noma nje abantu bethi kuluhlelo oluhle uma lindlela isetshenziswa kahle, kodwa ngomumo wombuso okhona lindlela ilakho ukusetshenziswa ekuqilibezeni ukhetho nguhulumende obusayo. Udokotela Gordon Moyo utshele abantu emhlanganweni wezokhetho oqoqwe izinhlanganiso ezizimele zodwa ezabasakhulayo ukuba ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku kuhle noma nje umongameli Robert Mugabe engabe esephume le mizamo yokuqila esithi ngoba evame ukuqila ngendlela eziphansi.
Ungaphokupressa nje ibutton tuvotile, that's one method. Lokhu ngiyakhulume ngakho lokuyana kwamehlo. Now obusuzibuza ukuthi eZimbabwe izinto ezinje angeke zaba yingozi na?
Obona ngezokhetho ukubandla lezapho umnumzana Khutshwe Khaya Nketha ubike ukuba i-biometric system ingabe ilunyile, kodwa ukuphatheka kwamabutho kwezokhetho kulakho ukuphambanisa ukhetho oluhle.
Khayela umuntu uthi ukhontrolani, ukhontrola amadamaje, ufuna ukukhontrola i-platinum, ukhontrole i-methane gas, kathi sibaku-track. So nxa umbutho uzangena ube le mali okwedlula uhulumende nebhokile beyibo bazaphinda besebenza into zama-elections kutshoni.
Umsekeli kamongameli we-People's Democratic Party uDokotela Simon Siphepha Nkomo uchaze ukuba uyasola indlela uhulumende asefuna ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku khona ilizwe lingelamali amandla kagetsi esilela nemitshina yakulezi insuku yokuvota ingekho.
AmaZimbabwe zisidunge kakhulu bakithi, bayenzile bayenza abakwenzayo e-North Africa bathatha umbuso, kodwa thina sihlulwa nje into encane nje ukuthi sithi come together. Bengafuna ukuthi bayintroduce sibili yonke, kodwa at the end uthole ukuthi sebetshintsha ama-goalpost kungasela time besenzela ukuthi bephambanise abantu especially emakhaya abakwazi ukuthi abantu ngabafundanga njalo labo basemadrobheni.
Osakhulayo uMbongeni Ncube ubeke ukuba kuyingozi ukuba uhulumende afune ukusebenzisa i-biometric voting system ngoba engabe eselendlela zokuqilibezela asephume lazo.
E-Ivory Coast khanya into leyasebenza, but e-Kenya sayasebenza yaqina i-crash. Lalapha isidayisi ukuthi ungaba njalo futhi. Ngibonani ukuthi edinga umuntu wakhona.
Amazwe ambalwa ayalusebenzisa lolu hlelo lokuvota, noma nje amanye amazwe abalisa iNgilandi lamanye sebaluyekela. Ingcwethi zithi njengoba umnotho weZimbabwe umi manzonzo, okungabangela ukuba uhlelo lwe-biometric voting lungasebenzi kahle ngoba luyabiza imali eningi, njalo okwamanje uhulumende wehluleka ukuholisa izisebenzi. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ubunzima obudalwa ngumumo wezomnotho ongamanga kuhle sobuhlasele abakubhizimusi lokwakha, ngoba labantu makhaza abangasizo ntshantshu zokwakha abenza imisebenzi yokuncedisa lapho kusakhiwa bakhala ngokuthi limsebenzi kayisabonwa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Inkampani enkulu yomsebenzi wokwakha eRada Holdings Limited yazise ukuba umumo wezomnotho eZimbabwe usubangele ukuba inzuzo yayo yehle ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini 17%, kubangelwa yikwehla okwengezeleleyo ngokuthengwa kwezinto zokwakhisa. ukuwa kwamandla emali yakwamanye amanje wakulo umkhono ogoqela iRand yakwele South Africa ngokunye kokubangela ukuba abakhayo bakhethe ukuthenga ngitsho lezidina ngaphandle kwelizwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jaffet Moyo uthi kuyinto edanisayo kakhulu ngoba imisebenzi lokho iqhubekela phambili ichabalale elizweni.
Imisebenzi iya ichabalala ngelanga ngelanga, sikhangela nje abantu abaningi abasivakatshelayo lapha besithi balahlekelwe yimisebenzi, inamba zangkhona ziyaphezulu.
Uthi okudaniseke kakhulu ukuthi ngesikhathi izinto zimi ngalindlela uhulumende lokho eqhubekela phambili senza izinto ezijabalalisa ezamabhizimusi kulokuwavuselela.
Lulunya ungani ngumuntu othi hayi ngiyathutha, nxa ngithutha ngifanele ngisuke ngijise umuzi. Sibona ngani nje laba amajaha nje bafuna ukulidiliza leli lizwe engani ngabantu bayakwazi ukuthi sasa babengekho ozasala uyasala ezibonela.
Oqiqisha ngezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi kuyadingakala ukuba uhulumende emizameni yakhe yokukugaba vela kwamanye amazwe enanze ngokugcweleyo amabhizimusi aselizweni lendlela asebenza ngayo.
Uhulumende wethu kumele bona ukuthi engaprotekta njani amankampani akuleli, ikakhulu amankampani azokwakha ungakhangelisisa ama-deals abenze lama-China. Sibona njengani amaduzi angkhona enze ukuthi ama-China abuyise izinto zawo eziningi lapha eZimbabwe, ezinye zangkhona ezingathi sizilungise lapha sisebenzisa i-material yethu.
Umoyo uthi ZCTU iphakathi komsebenzi omkhulu wokukhulumisana lokunikeza amacebo anganceda ukuba amakampani lamafekithali asungule njalo ukuduma.
Kukhanya ngani nje sikhuluma lo mduli ukuzisa ubuhlungu ukuthi nje industry iqhubekela phambili ivala, nxa ukhangela nje ukuthi i-industry elungisa ama-battery ivalile. Kuba lula ke nje ukuthi uyethenga ama-battery buye ngapha uyifakile vuli ubusuyithengisa. Abamanufacture battery phakathi kwelizwe bavalile. Ngeminye imizekelo isetshenisela ukuthi siloke sisiya phambili ngobunzimene.
Iningi lengcethi zomnotho zithi okudingakalayo yikuguqulwa komthetho we-Indigenization Act kunanzwa lalabo ababe befuna ukusungula amabhizimusi bezaqhatsha lezisebenzi zakuleli. Uhulumende sithi sebamba imihlangano lamabhizimusi afuna ukusebenzela elizweni ukuba azwisise ngalo mthetho okhuthaza ukusungulwa kwemisebenzi kulokuthi ivalwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Well, it says here, care this letter says, say, go for the honor. What, shit? If I pin him, no. We sat and did a kukuza. Got a chop for Tika. DJ Lexi. If I pin him, no. DJ Crude. Run the thing there. Missing pulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out she has turned. I'm missing again. If a sign is great, bitch, I'm new to blue. The only person wanna build the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out she has turned. Run it there.
If you know where, no way to my baby.
Ingoma kaSenkom ethiwa yona My Baby eyohlobo lweZim Dancehall isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele kwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu ngelanga. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yazo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelete nguhulumende bayehlukabenelisi ukubisela lezi zikwelete. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandhi lichiya ku Studio 7 Live Talk The Youth Connection lilala.